Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 26 lwezi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanqa uhulumende sethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama-bond notes, imali le ilakho kwethulwa sikhathi siphi?
Thina njengamalunga umbono wethu ubungokuthi okwakuqala umsebenzi wokubumba umthetho elizweni ngumsebenzi weParliament. Ngenxa yalokho ke akulunganga ukuthi khona uhulumende ebhode iParliament elungisa imithetho eceleni.
Ozithi inkosi yamaNdebele umnomzana Raphael Khumalo uphakathi kohlelo lokubhodabhoda ekhulumisana loZulu ezigabeni ezijiyeneyo zelizwe.
UNkulunkulu alibusise hlobo zami, ngiyalithanda, ngicela likhulekele ukukhululwa kwenu ngendlela uNkulunkulu asejonge ukulikhulula ngayo.
Lamhlanje kuhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomnumzana Noki Ncube oyePlumtree ngokwenzakala emngceleni weBhambathi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulomsakazo. Lanqa uhulumende esethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama-bond notes, ilakho kwethulwa sikhathi siphi limali? Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Jinamasa wazise kuyona le iviki ukuba uhulumende usezalandela umthetho ekwethulweni kwemali le, lanqa ubesithi kasoze akwenze lokhu. Sokusicho ukuba kusukela ngomvulo amalunga edalela eParliamente asezabhoda ngendawana zelizwe zonke ebuthanisa imbono kaZulu ngodaba lwama-bond notes. Sixoxe lomela ibhinga edalela eParliamente njalo elilunga lekomidi yedale ebona ngezemali umnumzana Prince Dube Kosibanda.
Ngokutsho kukathina masa ngoba sike saba i-committee ebona ngeze-budget lemali ike yaba lomhlangano ngolwesibili ekuseni lo mnumzane uShinamasa uMinister weFinance. Sithe simbuza ngalowo mthetho, njalo simbuza nomthetho owafakwa othiwa khona owasetshenziswa ama-presidential powers. UShinamasa waphendula engani ngumuntu othi yena lo mthetho bawufakela ukuthi njengoba sikwazi ukuthi umthetho ofakwe ngama-presidential powers will expire after 6 months. So loge amendment ye reserve bank bill mayenzela ukuthi nxa noma lwana umthetho osu expire kodwa kutholakale kulomthetho yabuvela unjani oyabuvela ukukhona ukuthi kube lama lemali yona le yama bond note. So ukukhangelela kwethu ngokuthi ngaphandle kokubana ama challenges asenziwe e high court ukuthi kumiswe umthetho lwana ofakwe eceleni. Nxa ungasafakwanga eceleni umthetho wafakwa ngumgabe lwana owe-statutory instrument, kutsho ukuthi noma ukuphuza kwalowo owe-amendment ye-Reserve Bank Act ungaze uphuze, imali still iyakwanisa ukuthi beyifake phakathina kwe-economy ngaphandle kokubana i-statutory instrument isetwe aside lidale le-High Court.
Manje lina njengamalunga edale litheni ngomthetho nalowo lakhona okwenzakalayo? Kukhona yini lani elibona ngani njengamalunga lingakwenza?
Thina njengamalunga umbono wethu ubungokuthi okwakuqala umsebenzi wokubumba umthetho elizweni ngumsebenzi weParliament. Ngenxa yalokho ke akulunganga ukuthi khona uhulumende ebhode iParliament elungisa imithetho eceleni, iParliament yona ikhona ingavalwanga. So ke yikho akade sikukhangelele unanzi uyangananzelela njalo ukuthi khona ngolwesithathu amalunga edayela eParliament amile atshengisa ubaba uChamisa ama aphikisana lokuzama ukuthi umthetho lwana ungeniswe ngesiphange phange uchawi fast track lokhana okwenzakala emasimini emaplazini ukuthi ungene kususpendwe ama indlela iParliament evele isebenza ngayo kodwa kwasokuthiwa ke asiqaleni sihambeni siye kuzwa ukuthi abantu bathini so ke iphayile ukuze icommittee yebudget lokwabiwa kwezimali yeParliament iyaphuma ngomvulo isiyazama ukuzwa ukuthi abantu bathini ngalomthetho wamabond notes obuyayo njalo owethu umbono esilawo thina abanye ngokuthi akula mali eyake yasebenza ingela ingathembakali ebantwini abayisebenzisayo as long as imali kungela iconfidence abantu abayiba bayisebenzisayo bengayithembi leyo mali kuthi ukuthi leyo mali ayisozihlale ilevalue.
Alo ke umnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga edalela eParliament njalo elilunga lecommittee yedale ebona ngezemali ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo uZulu elokhu ethukuthele ngokwethulwa kwemali yohlobo lwamabond notes la lanxa uhulumende esithi uzawethula lasikhathi siphi inyanga yonale ingakapheli. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Angliston Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi kungani abantu bengathakazeleli imali le.
Abantu kabawa bazeleli amabond notes ngoba akhumbula ukuthi ngo-2008 abantu baze bahlukumezeka kakhulu ngemali zabo so kabasathembi inkulumende. Ukuthi nxa elethe ama-bond note lo lawo aza asoze abaqile yini bavuke abantu imali zabo zingasekho kumbe sesithwele amaphepha angathengiwe ongeke wahamba ngawo South Africa uye woda kulaba abantu abaningi bengasasebenzi so into indaba esebhudini abantu wonke bigeza kula mali kusekhileshini bona laba abathe baba nalo i-USDL abanamabhizinisi babandile imali zabo kaziya kababhenki kabasekhileshi kuso afethe ngepolitiki akula mali ekhona engikhandala ngakho nalabo abaphikisene omunye lomunye semile kanele abone okungazakaliyo kahle kahle ukuthi wena aza imali
njengoba kukhanya ungani amabond notes asezaphuma uZulu kaphuzanga yini ukukhonona ngalokho
ye uZulu kakukudala waqalisa ukukhonona akuthi sikhuluma khona ukuthi sikhuluma ngokulumende ongalaleliyo vele intando kaZulu sikhuluma ngokulumende ongelani lokuthi uZulu uthini basebeqalisa bona nabo kwenziwa bomkhankaso yabakwenzayo ngakhangela i-ZBC igcwele ngama-adveti basenza imali eningi kakhulu bezama ukuthi ba-build i-confidence yabantu ukuthi abantu babathembe kodwa-ke lokho kwenzakala abantu futhi uZulu u-right ngoba kufanana lokuthi umuntu ma ebe wakutshontshela ngumuntu waziwayo ukuthi ngisena azwakala ukuthi ngisena yena lonke lethanini imali yami yena konke ngapha ndisibeli akula muntu ongamthemba angaze akhangaza usihluphulelo olukhona kakhulu ngama-bond notes ngokwayo ngoba sike sakubona amathenga amazwe aprint imali kodwa uhluphe sibale i-confidence kasithembi uhulumende angathi angayenza ama-bond notes bayekinjekele kuvale kungidlili ngani okuzabulala okuzayenza abantu bagcine sebehlupheka yikho abantu baqhubeka bekhankasa noma kuphuziyeni noma ngakuphuziwanga kodwa into eqakathekileyo ukuthi umthinde okwenze bekwazi abafundi
susenzakala konke lokhu kuyini uZulu asekwenza
kumenge sibone abe-opposition party abe-P F bekuhambisa indaba yangakhona ekoti bona be-NDC beqoqa abantu i-ZTTU ka-1 December next week i-ZTTU bela kobulawayo bafuna ama-bond notes ngathi-ke siqoqa abafundisi kuzikakhulume ukuthi ama-bond notes azahlukuluza uZulu kangakanani kanti njalo futhi mhla ka-1 yaba nedalo kwi-public meeting.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafo bembula
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sikombimba ePlumtree njalo sixoxa lesakhamuzi umnumzana Moki Ncube ngokwenzakalayo emngceleni weBambazi. Baba Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabingelela olinjani khona ngapha eAmerica.
Hayi siyaphila, kunjani khona ngapho kombimba njalo lithi kwenzakalani kanti boda yeBotswana leZimbabwe?
Okwenzakala ngapha bekulomhlangano uNamili ngeWorld Day lapha sakhoza uCouncil esitshela lapho ukuthi ngoba eboda lapha igame yakhe ithathele impahla eziningi, awazi kuthatha amagwili lama-orange manje. Council besitshela ukuthi sokukhanya sokubolile ku-warehouse iZimra ya-approach-wa u-council ukuthi icela ukuthi ibe le ndawo efuna ukulahlela khona izinto zona lezi ezibolileyo. Yikho ke u-council besichasisele ukuthi hhayi yena ngokwakhe kuhle wabatshela mpela ukuthi khona hhayi ma kuwukuthi khona lezi ezinye izinto elizithathayo lazo zizathengiswa la nga-right, but ma kusiye Harare kuthwalani konke la magwili labolileyo liye Harare.
Lokhu yikudla okuthathelwa abantu abangena lakho bevela kubo South Africa le Botswana?
Ye, yikudla phela yazi ngoba abantu isishebo nje yazi uyakuzithwalela omalayitha bebuya lakho nje uzokudla noma eBotswana uthwele uyakuyithathelwa.
Ukhona bathi bekuthatha ukudla lokhu bekuthathela abantu bebengela njongo lakho na bebengakwazi ukuthi kuzadingakala ukuthi bakulahle?
Kuthi ukuthi phela into yaseZimbabwe ntikamini mina ngibona ngathi okunye kuba lo mhawu othize just nje uyazi bephonga ukuthatha nje uyazi mathi sikubona ngamajelasi athize esiwanazelelayo ngangoba ma esokubabolela sokuse ngoba bebekwazi vele ukuthi ma bethatha into ezinje bezibeka ku-warehouse zizabola. So iyouth yakhona ukuthi bebathathele zibole sebefuna ukulahlela futhi same place endaweni yethu kunukele thina kuthi ukuthi angenza indlela kulo mhawu othize njalo labantu abasebenzela phana eboda ngabantu abaziphumela kwezinye indawo yabo.
Sike sabona njalo izulu lisenza umonakalo omkhulu ngeviki edluleyo khona ngapho likhukhule imizi embalwa. Umi njani umumo kwamanje?
Into kwamili imvula iyenze enye into enzima khona lapha especially iqale esibudala khona lapho kundawo ukuthi asesibudala kusejithume. Kodwa lapho esikhona ngapha hhayi lingolwa line okunye okumahansayo bathi belisina ngamatshe alingana lesibhakere abulala amawindi babulela inkukhu imbuzi hhayi imizi ihle yahamba. So kodwa-ke esikubongelayo induna nokhansili bazamile no-MP no-DL ngibona ngathi iripoti ngihambise ukhansili nenduna ngoba hhayi induna ekhona kulezi nsuku umbimba hhayi ingazathi yindoda. Bazamile baphiwe amatende besikhona ngolwesithathu sithengisa baphiwe lezi ngubo nokudla lamasepa babuya induna mina into ezame ukungichaza iyenze lesintu kuhle kwakhitshwa umuntu waya komanyanga wayabika okuyikho kuqhakathekileyo ukuthi ma kule ngozi kuyebikwa ngoba sonke sikhathi ma singakazulu sihamba siyechela but ma sesile ngozi izulu seline kakhulu kasikwazi ukubika kodwa zenduni ikwanisile ukwenza lokhu ikhipha abantu bayabika.
Hayi siyabonga Baba Ncube, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Alami imbonge kakhulu ukuthi kodwa sizamele ukunikeza nama-advise ndikosicontacta ngoba kuba lama-problems amaningi ngapha kuthole ukuthi siyahlela ukuthi sizabika njani.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sakombimba umnumzana Moki Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 605 lo 156 460 la ku 136860 kilohertz lela konjalo kusithola ebulenjini kube internet kukhele ethi www.voandebele.com. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomgcini sihlalo uxolo lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lo mnumzana Raphael Khumalo ongomunye abathi yibo inkosi yamaNdebele. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kani.
Kuyini okubangele ukuthi ubhodabhode ngendawana zelizwe? Sizwa kuthiwa kukhona lapho oke wafika khona ukhulumisana loZulu.
Ah, kusukele kuba bantu yibo abasele sifiso bona yibo abazigoqileyo ezigabeni zona lezi esesifike kuzo ukuthi baze kuzwa inkosi yabo ikhuluma phakathi kwabo lokuzagxoba ezindaweni zabo bakubeke ngaleyo ndlela. So ngasengiresponda-ke mina to their call.
Okokuthi okwakatheso usufike kweziphi indawo?
Ye, ayisiyo nto eqale kudala. Abantu bakhona kusungulele ebantwini abathize ababekhona ngomkhosi wegadade. So last week besiselowagwelo, izolo besisenyama yendlela.
Ya, ungasitshela ukuthi lapho ohamba khona bakwamukela njani?
Aba namukela kuhle kakhulu. Abantu baphakathi bokuhlupheka kanti okokuthi abantu abaningi ikakhulu bona laba babe bekhuluma izikhiwa abakuzwisisi ukuhlupheka abantu abadlule khona. Abantu baphakathi kokwesaba, bayehluleka ukukhuluma inhlupho zabo ngoba besesaba. Abantu baphakathi kobuyanga, abantu bagcina izintandane, izinto zonke ezingadingekiyo zona lezo ezenziwe ngabomo. Ngakho nxa umuntu efika esazi bekhangela ngoba ngabantu ababaziyo ubukhosi lokuthi ubukhosi kumele bube ngobabantu, bayabe bezwisisa ukuthi finally ekugcineni uNkulunkulu seze wabazwela. So bakhuluma inhlupho zabo balandise. Kwesinye isikhathi kuze kube nzima lokuthi usuke masinya ngoba umuntu ngamunye ngamunye uyabe efuna ukukhuluma akutshele libabili inhlupho zabo.
Ngobani kakhulu abakwamukelayo njalo abaqoqa konke okuyaba kusenzakala?
Abantu ngendlela abaqoqana ngayo abafuni kakhulu ukuvezwa ngoba abantu baphile kwesabeni. Kuningi bethuselwa, kuningi betshaywa, bakubona ukufa kwezihlobo zabo, labo badlule ekutshayweni. So bayakusebenza nje belesi fiso sokuthi lokho asebekubonile, lalokhu asebethembele kukho sekufikile kubo, sebefisa ukuthi abanye abantu bayizwisise leyo ndaba ukuze bayixhase ibe ngabantu abaningi, kuze kube lethemba ebantwini. So kuba lenkokheli ezijiyeneyo ezezigaba labantu, kodwa kuvame nje ukuthi kusungule ngabantu bese betshelana lalwana, batshelane lalwana, bacelane labathungameli babo ukuze konke kube kuhambe kuhle, kube semthethweni ngokwendlela imithetho yakhona lapha ephethe ngakhona. Kodwa kuyabe kungabantu nje izakhamizi kwezinye indawo besiqale khona bekungabantu nje abangabathungameli ngendlela yabo yokuchiyana, baqopha bona abathungameli labo. Kodwa saphuza njalo kuyafika ngoba sasuka sanahlela and sanahlelela i-more than 2 hours sesiphinda sesibuyela emuva singikhona siyaqalisa uhambo. Safica abanye abantu sebengani abanye sebehambile ngoba babevelele ezindaweni ezikhatshana. Kodwa esabaficayo sabafica babakuhle.
Labo ke abathi bona kawusuyo nkosi yoqobo, bona bathini nxa bebona usukhulumisana loZulu?
Eyi, angikwazi ngoba abantu baneenjongo zabo abafuna ukuziseza. Mina okukini ngihluthwa kuphela into umuntu omningi ongezala yizwisise ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu bakamthokazilabo. Ukuhlupheka kwabo uyakwazi, ukubonile, okunye akukhulumeki. Mina le ngikubonayo, le ngikuzwayo, engikukhangeleyo, bengikuzwa ebantwini bekukhuluma okugcwele lokwesaba osekubaparalyzile wabenza bangenzi lutho. UNkulunkulu lokho ukukhangele ukufaka enhliziyweni yami ubukhosi bonke lobo abantu abakhuluma ngabo esithi hey lo kayishiyele bona yibo ibona yibo bazafaka ngesikhathi sabo bathini bathini kunzima ukuphendula lokho kanti ngoba abantu bahamba ngenjongo ezishiyeneyo. Mina ngihluthwa ikuhlupheka kwabantu injongo enkulu emoyeni wami engafakwanga yini efakwe nguNkulunkulu ikuthi ufuna uyangisebenzisa ukuthi kumele abantu laba bakhululeke kungakhathalekile ukuthi imbadalo yakhona kuyini ngoba abantu laba kayisiyo indaba yami kayisiyo yokutshona ngixokozela ngokuthi inkosi zizani inkosi yasobani ngoba ayisikho lokho okumgqoka lokho.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleni?
Hayi, ngiyabonga Gandhi. Ngibonga labalali abe-Studio 7. UNkulunkulu alibusise izihlobo zami. Ngiyalithanda, ngicela likhulekele ukukhululwa kwenu ngendlela uNkulunkulu asejonge ukulikhulula ngayo. Ukuze likhululeke kudala lacindezelwe. Kusukela ngezikhathi zabelungu alisayazi lokuthi into yokuthiwa yinkululeko kuyini. UNkulunkulu selecebo likhulu ngani. Uceleni khona lokho kuNkulunkulu.
Hayi, lathi sibongile.
Hayi, siyabonga kakhulu kanti. Sesikubusise.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Khumalo ebesixoxelayo uhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Magodo ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise iWoza. Sicubungula udaba lokuswelakala kwamanzi.
Ukuswelakala kwamanzi kuyathinda kakhulu omama ngoba yibo abaphekayo babawathayo and ithola khonapho ukuthi emalayinini khona lapho kulokufuqana sokulalabo abazibekayo ukuthi abajaha abakhulelayo ngala msebenzi otholwa beyibo angwasebabekhethwe ngubani ukuthi babeyibo abanikazi besibhoranini kompana uyathola ukuthi sebengenisa amantombazane sokukhonjwana sokusiba lezizo eziphuma khona lapho ngemva kwesitiyeni ngalezi khathi sebesikhangela ukuthi ubani uzithwele uzosekhulunyathanisa esibhoraneni kuzangathi ngapha. So kompana kuyahlukumeza umama ukuthi umuntu uyabe sefuna amanzi khonokho ukulayinela lo uvuke ebusuku kwezindawo uyathola ukuthi ona impombi ziphandle kuyafaka abantu ezingozini bonke nomama lamantombazane engozini. So sesikhangela futhi wona ukuthi uvamile ukuthi abantu bezincedene lapho izindlu eziduze kwamaganga sesikutholile ukuthi wona uthi umntwana udlenguliwe besiyazinceda egangeni ngenxa yokuthi asasebenzisa amatoilet ngoba kusafulashele. So udubo lamanzi sibilingelithwalisa nzima abantu bonke ikakhulukazi omama lamantombazane abayibo abakhangele ngezemizi lalapho kugulwa khona. Okunye sinanzelelayo kube kwawale imfa futhi imfa abantu abuthene amanzi akula manzi kuyahlukumeza konkeyana. So ngizo indaba ezikhona endabeni zamanzi ukuthi omama imithwalo yabo iba mningi kakhulukazi kathe singakhalela vele ezomnotho wena mangahle sifuna ukuyathengisa akula manzi endlini. So kumele ubone ukuthi ngizahamba ngiyethengisa kumbe ngiyethika ithuba lami sesibholaneni. So into ezikhona zenezo ezixukumeka omama.
Ye, ezibholaneni lapha indwendwe lezi ziyahamba yini?
Abantu batshona bemile ngoba ngathi singithengi ngidlula ngisiza ngapha emsebenzini ekuseni ngidlula ngithole even ngathi izolo ntambama ngithengi ngidlula ngathola amaphele la emile ngale old amaphele la emile. Namhle sendingadlulela ekhilanini ongaga ukuthi i-water bowser lawo kayibuyanga ma ntemba abuza abantu bathi ayisithi khansile kayibuyanga ngathi so liline bathi ayi uchiya fornapha uyabela ukukhangela ukuthi bengajoyinti. So abantu konkana amanzi ka isithi khansile amabhowser ahambisa kahambisi ngesikhathi uye esibholaleni izibhali zakhona uyathola ukuthi amanzi akhona kuthola akakagobhozi manini uyathola ukuthi omunye lamaphele angufayifi omunye usekuthuzeni kwelayini belekho yithelabeke udubo oluhluphayo kakhulukazi. Nabe yaqondiswa abafana laba batholakala beyibo omakhonya izinkunzi zesibholaneni ukuthi abantu balayini ukuthi bezithathele amanzi kokuhluphayo khona ngoba ithuthi kuba ulongenisana konkeyana ukuthi ayobani ngiyamazi ubani ngifuna ngikhombe ubani kwathini thini yiko okuhluphayo khona phana. but amanzi nalazi namabhawuza yebo isikhathi ningathi yazama kodwa hayi akweneli ngoba iyeqisa yathola ukuthi abantu baselayinini lamapheyila lamaponxa amapheyila abo abantu ibhawuza engabuyi
lina kukhona elizakwenza ngalolu daba njengenhlanganiso
okukhona ukuthi kathi sibe sikhulumisa nalamacouncillors ukuthi khona babone ukuthi ama-boreholes asetshenziswa njani ngoba ifuna khona kulo dubo kakhulukazi lokuthi khona nxa isithi council iletha amanzi ibone ukuthi iletha ngomlayini amabhawuza ngoba khona ukuthi bafika njengokuthi maybe behambe emafletsini uthola ukuthi wonke umuntu sekuya khonabo sokuthwala kodwa ngathi maybe ilayini leyo yama-14 ibhawuza leyo ngama-14 lama-13 lakhangeleneyolapha thathaneni uzaba le order kathi siyathola ukuthi bafika egceyeni wonke umuntu sebuya sokuthiwa le diboroni and khona ma kulokufuqana okunjalo omama labantwana kakhulukazi ngiyayenzele kakhulukazi abantwana ngoba yathola ukuthi balama-5 litabo sebebaphusha elayinini khona kuthiyambuza umntwana ukuthi kungani ubuyile mhlaya lo gogo ugogo kasayinele isinyawo zibuhlungu suzama ukuthi lawo mkhele uba buhlungu gophana kuyahlukumeza abantwana sesikhangayela ezikolweni futhi abantwana amazi nalife hambal esewathola nzima ngendlela abantwana baphinde bayathathe bahambe lapho esikolweni uma ngokuthi ngakwenzakala sithi council ibone ukuthi ezikolo njengokwaizikolo savuliwe ibihamba maybe ngelanga lebhawuza iyethela esikolo ukuthi abantwana bengathatha amanzi ezindlini babuye lawo ngekhaya
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyo Women of Zimbabwe Arise iwoza sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Hayi ke siyabonga sithandekile. Sikhubeke sisonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje lanxa uhulumende esethe sekuzalandelwa umthetho kungakethulwa imali yohlobo lwama-bond notes ilakho kwethulwa sikhathi siphi limali olivalelisayo igama ngu-Chris Gande ngisitha sidibaneni njalo kuvikezana
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.